Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, obesithi phayindaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Mkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitations ukubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe.
Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe.
Gambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo.
Kufanele uqale ukukhangela udaba olwe-delimitations okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amawadi.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele gadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela amahlayana kwentengo, abafelokazi labesifazane abakhusela izimuli bezimele yibo abathwele nzima kakhulu ngokuphindiweyo kaningi neni.
Ikhuphelisa abantu abaningi kwada kathathi nezinti and fana umasuma kathathi nezinti abesuma ukuthela ukudla okungakho ongathi akwakhi mzimba ukudla nje kuzoqa abantu umntu zithwala njalo.
Iqembu lomdumo we-reggae ele-UB40 liselizweni uzokwethulela abalandeli balo umculo wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe. Esigabeni seNkayi South kulabanye abakhethwe ukumela ibandla kukhetho lokudinga amakhansila asebezithola bezancintisa ezigabeni abangavoti khona. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwe-delimitation luphazamise ama-candidates ethu atholakala ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28. Ama-candidates lawa avela ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28 kutholakala ukuthi sebeyingxenye ka-ward 16, lo-ward 30. So okutsho ukuthi kuzamele kwenziwe uhlelo kabutsha ku-ward 17, ward 22, ward 28, ward 30, lo ward 16.
Manje lizathatha amanyathelo bani?
Ngolwesibili, Tuesday 30 May, siza kuba lomhlangano omkhulu eChange Grounds kuward 30. Lapho isizakhetha khona icandidate yethu ezamela uward 30 kukhetho oluzayo. Lokhu kuzenziwa kuhlanganiswa lalabo bonke abavotela eHompane Primary School leHompane Secondary. Ngenxa yokuthi Hompane Primary School leHompane Secondary seziyingxenye kaward 30. Ukukhuthazayo ukuthi abantu baregister ngobuningi babo ikakhulu abatsha ngoba yibo aba affected ngombuso weZanu PF. Akusela msebenzi. Uzathola ukuthi bonke abantu abazelwe ngo-1980 ngomnyaka lowu ka-2023 sebele 43 years. 43 years umuntu akaza sebenzi. 43 years umuntu akaze abona into okuthiwa yi-payslip. 43 years umuntu sefikise iminyaka yokuthi athole impensheni kodwa angakaze asebenze. Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela. bakhankase kungela ochaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe. Kungabi lo yedwa nje ozalimala elimalela ipolitics. Ngesonto Sunday 28 May siza kuba lomhlangano omkhulu eGonye ward 28, lapho okuzayo kuhlangene khona bonke abavotela eGonye laseTogo Secondary School abaku ward 28 ukuthi bazokhetha abanguye abakhangelele ukuthi abamele ekhansilini ngokhetho oluzayo. Then ngomvulo Monday 29 May siza kuba lomhlangano omkhulu emkhonyeni kuward 16, lapho okuyikho esizakhetha khona icandidate eyiyo ezasimela kuward 16. Uward 16 usehlanganiswe lemanomano, bonke abavotela emanomano kade bekuward 28 kodwa okwakhathesi sebetholakala sebekuward 16. So okutsho ukuthi ade bengama-candidates but bevotela emanomano kumele babuye emkhonyeni kuward 16 bezohlangana lalabo akade sebekhethiwe kuward 16 ukwenzela ukuthi sikhethe onguye oyedwa ozamela ibandla lethu le-Citizens Coalition for Change ekhansilini kuward 16.
Wona umkhankaso uhamba njani esigabeni senu khona ngapha?
Umkhankaso uhamba kuhle, kodwa engikukhuthazayo ngemva kwe-candidate selection yokuthi abantu bakithi bamanyane, babambane, babe nyandalinye, ngoba istruggle lesi esikiso ayisiso somuntu onguye ofisa ukuba ngukhansila kumbe onguye ofisa ukuba ngumember of parliament kumbe onguye ofisa ukuba ngumongameli welizwe, kodwa istruggle lesi ngesabantu bonke beZimbabwe asebe thwele nzima njalo behlupheka ngaphansi kombuso wencindezelo owezanu PF. Ward 22 uzahlangana kosikhonzile eKatasa Business Center ngeTuesday 30 May. Kuthi uward 17 bahlangana esesemba clinic ngeTuesday 30 May. Izikhathi zonke zokuhlangana kumawadi aqanjiweyo ngu-11 o'clock.
Lo ke ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathupelele North, umnumzana Jabulani Hadebe ubekhuluma le-Studio 7 esenkayi. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza uZulu ukuthi ayihlola uluhlu lwabavoti i-voters roll, lona oluzavulwa ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu lweviki ezayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu loZulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho, azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhuthi ukhethweni singalayi voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Njengoba bathi kumbe kule system enja ethi umuntu ule polling station eyodwa, so kungabe kuyenzekile ukuthi uyabutshintshiwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni enja, kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi bayecheck-a amabizo abo ku-voters roll.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezek ngendlela abaqhuba lumsebenzi.
Kufanele uqale ukukhangela udaba olwe delimitation okuyikuqunywa kwezigaba, sithi mhlambe ama-ward kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe i-ward okanye i-constituency. Yikho fanele kuqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza alunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa, ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza ezedelimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singalakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings are ukulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU PF okhangelele ukumela ukuvotela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente laye ukuthaza abasha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
The limitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma constituency be campaigner. So sifile isifiso ukuthi nga kuyaphuma iactual report esinika ama boundaries aqondileyo.
ABZEC bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo ole voters roll. IZEC ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele kuna.
Asambeni madoda siyovota.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele gadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela mahlayana kokudla lapho seyonke impahla, abafelokazi labesifazana abakhusela izimuli bezimele bona basemzimeni esibi kakhulu. Intengo yento zonke ezigoqela izimqoka empilweni kaZulu ikhwelile kuliviki kulandela ukuwohloka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine i-4,000 Zimbabwe dollars. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane e-Women of Zimbabwe Arise uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Zomlethe zibhadalele ziyele ngethuba yazi inkomo liyana kuthazela isibhadalele isicuba evusa ngemvakama ngamadoda yekule kuvuka yikhona ngeZimbabwe kodwa nanga abagxeke ekhakana ngoba yena kubahluphi aZimbabwe nxa izomlethe zibhadalele zingasebenzi zisebenzela nalaba abalihlekanyana elibusayo elithithayo imajority lami aneke siya ekhethweni siyananzela ithona benxa kulandwa kuthi akuya-ke emele ukuthi babuye ezigabeni bayenga abantu ngokudla over 3 days
Yebo kunzima ebantwini abanengi kodwa nxa sesikhangela abesifazana sikhangele abafelokazi sikhangele omama abakhusela izimuli bebodwa esingathi ngama single mothers ubona badonsa njani emumeni onje
ungananzela ukuthi nxa vele into zingamanga ukuthi zinimazonze omama balokuhlukumeza kakhulu baba-vulnerable kwi-situation kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokhu okuyi futhi asila indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social protection safety net akula kasebenzi i-social welfare ayisebenzi so laba abantu nje ikhuphele ukuthi abantu abaningi badlakal kathathu neviki and fana uma sikhuma kathathu neviki abe sikhuma ngokuthela ukudla ongathi akwakhi imizimba ukudla nje kuzothi abantu umuntu udle ithwala njalo umuntu udle ithwala le mbhida yayifika khona ngetholakale ngabantu ezingadini amanzi kawakho asisaleli so impilo yomuntu wesifazane ezimbabwe ikakhulukazi eyi-single parent even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ubeyumuntu etafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa iningi eliphephela khona i-operation didula uyabadudula anti sikhuluma nje bathi saya-1 June badengisela badudula amazimbabweni and the first fazeni labantu abaningi abantwana abaningi ngadeeeabantu
Ukukona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa?
Ukhulumende wezimbabwe nxa engakunanzelela esihlala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into yinzima elizweni, nxa ezomnetho zingahambi kahle, nxa abantu bengasebenzi ananzelele abasebekhulile omama izalukazi lentandane akakwenzi khona lokho. Siyakhangela izindima lamaphutha protocol i-section 15 and 24 ophuma ngokuthi women in distress should access i-social protection services. Akukho izinto zikhangeleka into kakusebenzi akukho.
Lo ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iwoza. Ugatsha lwe-social welfare lona luthi lwenza konke olukwenelisayo ukukhusela abaswelayo. Ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yezindaba ezimpapers edinda amaphepha agoqela Electronic Sunday News, Umthunywa lamanye kunye lezinye izisebenzi zalinkampani zikhalele umsebenzi ngenxa yeholo elincinyane. Iphephandaba le-Newsday liludaba lokuthi owayengumkamnumzana Morgan Tsvangirai u-Elizabeth useguqule indlu ekamnumzana Tsvangirai ayakhelwa nguhulumende yaba ngeyokuhlala okwensuku ezilutshwana kwababhadalayo kumbe iloje ngesilungu. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi bethu abahle, siyabonga kakhulu imisakazo elisenzela yona imihla ngemihla. Nami nginokunye nje engithanda ukukugcizelela ukuthi kathi abantu abamnyama wayeimbuso yabo siba lucuku kanje, but nawo umphakathi umuntu uyakhalela ukuvotelwa, simvotele simfake kodwa kuphuma kasafuni. Uthola ukuthi into zonke uyabe zibona naye ukuthi azimsebenzeli kahle, azisebenzela abantu ngendlela abantu bakhononda lapha lapha, kodwa umuntu ayalile bambelele ebebhizi ngokwakhe engacabangela abanye abantu ukuthi baphila njani. Akula mazi, akula magesi, akulani, abantu bahlupheka ezikolo, akula ma-resources okufunda, amatitshala mali okubhadala, izisebenzi ziyakhala indawo yonke ezibhedlela kula mithi, but umuntu eyale lokhu ethina kurayithi. Kambe yini le ishwabafowethu? Hhayi, usinakudedelwana bakithi, abake nikeze omunye la ekazame sibona ukuhamba kanjani. Kambe thina sesiyahlala singabantu abaphephela emazweni njalo nje, kuyoze kube nini mizethu sihlale nini?
Ivuka njani, ivuka njani, ivuka njani bantu bakithi? Ngapho bantu belupani emalunku, ivuswa yimi usobhuke uhlanhla Mahlangu seButswana Francis Town lapha. Ngithi livuka njani lonke ngezindawo ngezindawo ekhaya lapho. Ngivusa umama uNanhlanhla lo nkomo RJ lo Manondo lapho lo Malungisa Mthulisi Paul Ngwenya lo Jabulani Ngwenya lo Ndevula laphana Afrika Chuma. Sivotanini bantu, lisaziselagi ngapho. Ngakamemezele yini upresident, lisitshele phela sizovota. Ngithi ngiyabonga lo babeshawini ngale kondani. Ngithi ngidala njalo ngiyawuthi ngapho zabe ngizokubona mdala wami. Ngithi ngiyabonga inkosi kusise.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela, siyabingelela enkundleni enkulu basifakazi, siyabonga. Lami ngiyalulela elikababa lo oqala ukungena mpela maku Paula. Abantu mabangadonsi isikhathi esithi abantu mabadlale amarekhodi azashesha laleleke. Imzuzu ayibe ngamashumi ayisithupha, maybe le mzuzu engamashumi amathathu umuntu edlala la ukuze lathi ngathi kulaleli makungadlalwa abantu bephindaphinda kulo mama ohleze edlalwe phindaphindwa la angimazi ohleze ekhuluma nge-CCC kakhulu vele umlandeli wayo ngiyamuzwa noma ekhuluma lo ukuthi umlandeli wayo uyahlala one day kusasa uvuke khona kade thine yethu imbono lidlala injani ayizwakali ni bantu bespeedo 7 ngiyabuza mina ngigodla mnyama mahlaba ithola mafuza afulele eflag buscopa esihlala tjani ku ward 11 yes yime ngikhulumayo uJogonia umzulu kaTwesela lo Matiya nguye lo okhulumayo la so ngicela lami lidlale leyami le recording uzwakale lami ngibeke umbono wami please bantu bezimbabwe ngiyalicela lonke emagumbini amanomhlaba lapha elikhona asivoteleni MDC iCCC leyo iyodumuleka kaChamisa Beruqobolwa ukuthi mina ngiyena umuntu wepolitiki vele ipolitiki yalandaba la mina kodwa mvoti why ngavoti kanti ngabe mvotela ini mvotela bani imgwaqo ifile bekana umgwaqo osuka eByBridge usiyafika eBlawayo ufile kuyumgwaqo ofaka imali iboda liyane laphayana eByBridge uyefaka imali iboda enkulu kudlula umhlaba wonke jikelela ngazi ukuthi umhlaba lamazwe amanga iboda ehloniphekayo kanti ifile lomgwaqo ongona kufile thathi harale voti Blawayo uharale hayi supha ichukela ngusigudu sinayisi amen
awubalalela bahle abasakazi bethu ntukamili bonke nje uChris oGibbs onkopretsedisi ake ndibingelele ngothando oluhle ngendaba isikhiphela zona hayi siyabusiseka ngendaba isinikezwa zona bakithe zama sivalwa ngazwile kanti inkinga yini lama ekibalo yami emoyeni ayizwakale phela emoyeni yona le ngiyacela izwakale emoyeni shwa hayi isicelo sibi lami kizwakale emoyeni liyazi ukuthi thina abantu bethu Chris isithwele nzima sigayidwe iganga lonke silamagadi abasigayidile iganga lonke akumangalisi ukuthi libone kungani bayaphuza ukuthi bekhiphe besibehlale bekhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu besabela ukuthi abanye bakhona bengathathwa abanye benzwe noma yini asibekeni izibindi kuphela sihlaleni silindile ukuthi kuzayenzakala kuyini ibandla le-CCC likhulu bonke abantu abalikhangelayo vele abalashukana nabalesabela kuphela sizaziphambanisa thina ngokuthi singani sisuka sibe lamanye amabala obandlululo lwethu ukuthi ye likhokhelwa nguChamisa Shona nxa kungenzeka asivoteni lelo Shona sibone intilalo ngelinye ishona elifana lawona lana amanye yini kumbeleli ngelehlukileyo engqeleli lehlukile bantu enkosi kungaba ngcono
emsakazweni kaStudio 7 sanibona ngingabe ngisapholisa amaseko bakwethu vele ngikwatile nganuni wabo ngikwatiswa ilento kahulumeni noma ngithe ezone PF lento abayenzile imihlola okukhombisa khona ukuthi izwe liyabehlula ngeke futhi izwe ilizwe lethu livuke lingasasengaphansi kombuso kwalabani laba awu ngeke bese basezela imihlola bakhipha abantu ngoshwele emajele bekhipha amakhehla amapostoli abo lawa lokungani omathi baba laba baganisa ingane zina 9 years namhlanje bajika babakhipha hayi imihlola le amakhehla amadala sibabonile lapha bewa-interviewa uyazi bebahlaba ngembuzo umuntu uyakhuluma ukuthi wangena ejele ngecala lokurap abuye futhi bambuze ukuthi ingane le yayingakanani athi yayina-9 omunye uthi na-8 kodwa namhlanje uhulumeni kamnangakho ubone kungcono ukuthi abakhiphe labantu laba hayi sis man sis hayi leli zwe libuswa zinyoni hayi libuswa zinyoni ngempela yini into engalunga kodwa ezimbabwe makunje bekhipha amakhehla abantu abarephile bayeke ukukhipha abantu abalwela umzabalazo sikhuluma nge-MRP9 iphakathi ejele ibona abantu ofane ngabakhishwa ngoba le into ephilayo nabo job zikhala baphakathi olokungana ungarivume baphakathi kukhona abanye abantu bakithi kade bevumelana nenduna yabo bababopha baphakathi abantu abadala amakhehla-ke la kodwa kuyokhululwa abantu nje hayi abadlwenguli ayihlulekile le nto lesisi
ye bantu bezanu p f hhayi sesilizwile sibili lina hhayi liyakhuluma siyabona ubaba ugawule kulezi nsuku bathule kodwa bakhulumela izisu zabo phela abatwa babo ukuthi besula awuyakwazi nxa usendaweni yakho vele ngeke ukhulumele omunye umuntu ngeke ukhulumele omunye umuntu uthi urayithi wena ukwazi ukuthi endaweni yakho uyasutha hhayi so silikhangele uyabuya ukhetha madoda umfana omncane uyangena umfana uyangena umfana madoda vele ngazekenzeni kade sikuyo ngoba vele sonke sesilivulela amehlo sesilivulela amehlo sesifuna umfana omncane engena embusweni ethatha umbuso ngolina hhayi abantu behlala phansi badala kwehlulo kwenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Abalandeli bomculo we-rock baphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukaTina Turner. yena obhubhe eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83. Uthina tena ubesazakala umhlaba wonke jikelele ubhubhele endlini yakhe eSwitzerland. Kolunye njalo udaba lwezomculo, iqembu leBhilitane elazakala ngomculo werege eleUB40 lifike eZimbabwe izolo njalo likhangelelwe ukucula emkhosini wokunanza usuku lweAfrica Day kusasa enkundleni yeOld Hararian Sports Club andubana lethekelele amanye amazwe aseSouthern Africa. Iqembu leli elikhokhelwa ngumculi uAli Campbell libikwa lilethwe yinkampani yengoma neHosho Promotions njalo lagcina ukuhlabela eZimbabwe lapho elithakazelelwa ngabanengi ngama-1980. Abakhangalelwe ukuxhasa leli qembu bagoqela abaculi beZimbabwe uSilent Ngo, Josh Ashley, Mimi Tarukwana loDJ Chiweta. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo Silent Ngo wasethulela udaba olulandelayo.
Umculi uSilent Ngo yena othi uthatha ibizo lakhe kwelikayise owayengunqobizitha uthi yena labanye bazaxhasa i-UB40.
Bazephisela Hungarian I'll be one of the performers of the opening act we're going to play before them, others as well. Mimi Tarukwana and Josh Andy and DJ Chiweta.
USilent Ngo uthi lanxa engosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili i-28 uyayazi i-UB40.
Umama was a big fan. She is a big fan actually of UB40, and I grew up on songs like We Are Brave Lions.
USilent Ngo usichasisela ngengoma zakhe azaziqhumisa kulo mkhosi ezigoqela ethi Umuhle.
There's also new compositions of music that I've been working on since we've been having. So I'm going to play more of the new stuff.
Iningi likhangelele ukuyazithokozisa kumbuthano walamuhla owe-UB40 njalo iningi lilokhe likuthakazelela umculo othi I've Got You Babe. Ngiyimele iStudio 7 ngikho lapha eWashington, igama lami ngingosithandekile Mhlanga. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's always spent. I guess that's so we don't have a lot. At least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got tears to wear my ring. And when I say you're a clown, and when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair too long. I don't care with you, I can't go wrong. Then put
UB40 isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Ungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kwezinye izigaba. Kambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithathu baneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.